iCabinet reshuffling they ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa iCabinet lokho kungezelelwa ama minister and ngasikhangele iministry education umuntu abasifakeleni uKhen Mathema abantu abaningi bakhala ngokuthi njobe le ndaba zakhe ezithisayo eziningi thina uzasiphatha njani ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi u-education siyesaba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengama-teacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngalesi kwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengaba balesikhala kunje ukuthi asigwanisi ukuya emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKhen Mathema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini so singama-teacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani sizabona-ke
lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile
angiboni sibili ukuthi kulento enhle esiyenzeleyo njengama-teacher nxa silokhu esikhala kunje kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo
ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke ngitsho lababalisi ngenxa yokuswela yona imali yokugada isimo sinjani lapho ofundisa khona
inkinga yokuthi izisebenzi zilama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo thina eyethu i-union i-athu zithi asenelisi ukuya emsebenzini sesi-incapacitated lokho kusho ukukhunywa ngumuntu wonke so izisebenzi eziningi ezi-anti-athu asisakwanisi ukuya emsebenzini sihlezi asihambi sihamba lapho esikwanisa khona.